kubikwa kugxotshwe isebenzi ezedlula amakhulu amabili eHarare kuthe Gweru kwaxotshwa ezinye isebenzi ezingamachumi amahlanu kwahle kwavalwa umsakazo we-Voice of Zimbabwe obusakaza kulelo dolobha. Ngeviki edluleyo kubikwa linkampani ithathelwe impahla ebalisa ibhasi yisithunywa somthethwandaba ngoba ilesikwelede. Inkampani ye-ZBC ngenye yamankampani awatholakala eleziphathamandla ezihola imali enengi kakhulu. Isehlakalo sokuxotshwa kwezisebenzi ze-ZBC sisolwe kakhulu nguZulu kanye lengcwethi kwezemithetho yezisebenzi lakwezokuhlalisana kahle kukaZulu. Enye yalezi ngcwethi umnumzana Mlondolozi Ndlovu uthi lokhu osekusenzakala sekuyisibonelo sokuba engasela ndaba loZulu uhulumende, uZulu engasazi ukuba kuyozalwa nkomoni.
Ye, lolu daba lutshengisela ubana lapha eZimbabwe sokuwomhlambi kazalusile, ilizwe selisiya emaphethelweni. Esingakubona nje ukuthi umongameli kade sitsho nje njengoba besitsho emalangeni ukuthi abantu kabangaxotshwa imisebenzi, kodwa nxa inkampani enkulu engangale esakaza iZBC ixotsha abantu abanenganga, kutshengisela ukuthi akusela izifiso zabantu ebantwini abaphezulu, kumbe ngathi abantu ababusayo, kumbe ngathi abantu abamakhampani labantu abakuhulumende wethu, akusela zifiso zabantu enhliziyweni yabo. Sokuluhluku nje, sokungumhlambi kazalusile, akusela thando enhliziyweni zabo.
La mazwi kamongameli Robert Mugabe engatsho lutho lapho engani uyakusola lokho okwenzakalayo kuyinkulumo nje, njalo kusobala ukuba uyakwazi okwenzakalayo ucatsha ngomunwe kuphela, kuveza uNdlovu.
Lumthetho ungabe ngezinye indlela balandezela izinqumo esingathi IMF abatshelwe ukubana ukuze kube le kubise imali eZimbabwe, batshelwe ukubana inani lezisebenzeni zikhipheni, inani lemali elisebenzisa ukubhadala kayehlisi. So lokhu kutsho ukubana uhulumende uselandela izinqumo okufuze bazenze ukuze ubana bathole esingathi ngesilungu investment, kodwa lokhu akuphathisi ngoba akula productivity ekugcineni, ngoba izisebenzi esezikhona lazo azisela esingathi ngesilungu imoral, kumbe singathi isivuthevuthe sokuthi basebenze kumbe basebenzele, ngoba awusazi ukubana loba yiliphi langa ungayithola lawo yakho incwadi kumele nje okusho ukuthi asazi ukubana kufuza abantu benzeni nxa abantu abaningi angaka bexotshe imisebenzi.
La mazwi kamongameli Robert Mugabe engatsho lutho lapho engani uyakusola lokho okwenzakalayo kuyinkulumo nje, njalo kusobala ukuba uyakwazi okwenzakalayo ucatsha ngomunwe kuphela, kuveza uNdlovu.
Lumthetho ungabe ngezinye indlela balandezela izinqumo esingathi IMF abatshelwe ukubana ukuze kube le kubise imali eZimbabwe, batshelwe ukubana inani lezisebenzeni zikhipheni, inani lemali elisebenzisa ukubhadala kayehlisi. So lokhu kutsho ukubana uhulumende uselandela izinqumo okufuze bazenze ukuze ubana bathole esingathi ngesilungu investment, kodwa lokhu akuphathisi ngoba akula productivity ekugcineni, ngoba izisebenzi esezikhona lazo azisela esingathi ngesilungu imoral, kumbe singathi isivuthevuthe sokuthi basebenze kumbe basebenzele, ngoba awusazi ukubana loba yiliphi langa ungayithola lawo yakho incwadi kumele nje okusho ukuthi asazi ukubana kufuza abantu benzeni nxa abantu abaningi angaka bexotshe imisebenzi.
Kubikwa kuvalwe lomsakazo kamabona kude wesibili enkampanini le iZTV2. Ngesikhathi lolu daba lulotshwa, imibiko ibingethi abohlangothi olubona ngezokuqhatshwa kwabantu bese belubhekise kobulawayo eMontreal Studios ukuyakwazisa abasebenzela kulelo dolobha ukuthi umsebenzi usuphelile. IZBC ngenye yamankampani kahulumende aselandele lindlela ngemva kokuba idale leSupreme Court liphele sisinqumo esesidale inkulumo kuZulu. Amakampani kahulumende asethe alandela lesisinqumo ngabalisa eNational Railways of Zimbabwe, eZimbabwe Grain Marketing Board kanye lamanye azimeleyo. Kunje abenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU bathi bafuna ukulukhweza edale leConstitutional Court lolu daba. Kodwa ingcwethi zithi akusizi lutho njengoba udaba lwezisebenzi zenkampani yeZuva Petroleum lulahliwe kuviki ephelileyo ngemva kokuba zilukhweze kudale linye leConstitutional Court ngemva kokuba zingazange zasuthiseka ngesinqumo seSupreme Court. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.